Soko izika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisoko, siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza seWashington DC.
Lichona njani mthwakazi olamukela emoyeni ngenjabulo ngolwesibili mhlaka 6 kuNtulikazi 2021 nguNtungameli Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Yes, siyamukela uhlelo ukuthi ijekiseni ifike ebantwini abasemkambo abazisebenzayo. Vele besikhankasa ngakho ukuthi ijekiseni ayifike emkambo abantu abazisebenzayo bephathe njengabantu abaqakatheke kakhulu kwezomnotho kwezokuthuthukisa imizwa.
Abaphila ngokuthengisa koBulawayo bamukele ngenjabulo uhlelo lokuhlatshwa kwabo ijekiseni ye-COVID-19 oluqale namuhla.
Isingesibili iriport ikhomba ubaba uThathwire ngendaba lezi ezinkohlakalo. Singakhangelisisa njalo sizabona ukuthi amanyama odiport eka-2017 layo itshengisa ukuthi bekungahambi kakuhle ku-Command Agriculture.
Ingcweti kwezenotho sezikhuthaze uhulumende ukuthi asungule uphenyo lokuhlolisisa udaba olusegudwini olwethulwe inhlanganiso ye-Disney entry iyona ethi usomabhizimusi olodumo omnumzana kudakwa seTagwirei engaba ephatheke kumisebenzi yenkohlakalo. Ibhanga elikhulu lelizwe ele-Reserve Bank of Zimbabwe selethule imali yephepha ebambeneyo i-$50 ezaqala ukusebenza kusasa. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Abaphila ngokuthengisa koBulawayo bamukele ngentokozo uhlelo lokuhlatshwa kwabo ijekiseni ye-COVID-19 oluqale namuhla. Bathi lokhu kuza kwengeza amathuba okuthi uZulu avikeleke njalo kuvulwe indawo zokuthengisela. Uhlelo lolu luzaqhutshwa okwensuku ezilithumi ezilandelayo. Kubika uBathabile Masuku.
Lolu hlelo lubikwa lujonge ukuthi lapho kugqitshwa ngemva kwensuku ezilithumi kube sokuhlatshwe abantu abazinkulungwane ezilithumi lanhlanu i-15,000. Lamhla luqalele esilindoleni semabhasi eserenkini esekusile esithiwo lakwezinye indawo zemikambo yakoBulawayo. Umnumzana Mike Ndiweni, umqondisi weBulawayo Vendors and Traders Association, uthi kuhle ukuthi ijekiseni isize yafika ntwini abasemkambo abazisebenzayo.
Yes, siyamukela uhlelo lokuthi ijekiseni sifike ebantwini abasemkambo abazisebenzayo. Vele besikhankasa ngakho ukuthi ijekiseni ayifike emkambo abantu abazisebenzayo bephathe njengabantu abaqakatheke kakhulu kwezomnotho kwezokuthuthukisa imizwa.
Unkosikazi Jacqueline Ndlovu, omunye wabathengisa emkambo, uthi uhlelo olusungulwe nguhulumende luhle kakhulu kodwa abanye kade bebiselwa emuva ngoba besebenza okungekho emthethweni.
Uhlelo lolu luhle kakhulu kodwa sibe lohlupho lokuthi banengi ababuyiselwe emuva ngendaba zokuthi abalayo ama-license endaweni abathengisa kuzo. Ayisibo bonke abalama-license ngoba iningi lethu lisebenza kungekho emthethweni.
Unkosikazi Madade Ndlovu, omunye wabathengisayo, uthi khathesi asenanzwa amalungelo abo.
Team namboni ngani vele i-target yawo akade beyisethile ukuthi maybe they'll vaccinate so inamba engaka yama informal traders, they will never reach it because nxa bexotsha abanye yindlela engekho right. Ngabe kuthiwa bavaccinate wonke informal trader.
Umqondisi wezempilakahle kukhansili yakoBulawayo umnumzana Edwin Sibanda uthi bakhangelele ukuthi kuhlatshwe abantu abangaba zinkulungwane ezilithumi lanhlanu i-15,000. Kusiyaphela usuku lwayizolo koBulawayo bekutholakale abantu abalikhulu 104 abale COVID-19. Kuthi elizweni lonke jikelele bekulabantu abaphezu kwenkulungwane lengxenye i-1540 abahlolwe batholakala belegcikwane leling. Ababulewe ngumkhuhlane we-COVID-19 babengamachumi amathathu lantathu i-33. Kuthi inani lasebebulewe ngumkhuhlane lo lokhu waqhamukayo nyakenye ngombimbitho kwaba zinkulungwane eziphose zifike ezimbili i-1911. Okwamanje asebehlatshwe ijekiseni ye-COVID-19 vaccine okwakuqala eZimbabwe sebephose sebafike inkulungwane ezingamakhulu ayisitshiyagalombili i-797,715 kuthi asebehlatshwe eyesibili sebengaphezu kwenkulungwane ezingamakhulu amahlanu i-571,721. Ngimele Studio 7 koBulawayo ngingubathabile Masuku.
Ingcweti kwezenotho sezikhuthaze uhulumende ukuthi asungule uphenyo phezu kodaba olusegudwini kulezinsuku olwethu lwenhlanganiso yemelika the Century, yona ethi usomabhizimusi olodumo umnumzana kulakwashe Tagwireyi engaba ephatheke kumisebenzi yenkohlakalo ekusebenzeni kwakhe lo hulumende weZimbabwe. Okay, ingcwethi lezi zithi kumele kudingwe iqiniso ngoba limbiko isingcolise igama lelizwe kanti njalo ixotsha abatshali bezimali. Kubika uMavis Gama.
Umbiko owethulwe ngabenhlanganiso yezindaba eye The Century yakwelemelika uveza ukuba usomabhizimusi omuye njalo umcebisi kamongameli Emmerson Mnangagwa umnumzana kudakwashe Tagwireyi uphiwa imisebenzi eminingi emtholisa inzuzo nguhulumende okungekho emthethweni esebenzisa amankampani akhe amaningi aselizweni laphandle kwelizwe. Abe The Century bathi uTagwireyi ulamankampani abalisela akubhizimusi lemihlobo etshiyeneyo yamandla kagetsi ukuthwala lokuhanjiswa kwempahla ezokwemba amatshe aligugu ukuthenga lokuthengisa impahla etshiyeneyo kwamanye amazwe esebenzisana labanye osomabhizimusi bakwele South Africa leMauritius. Imali abayitholayo ibikwa beyigcina emabhanga akwamanye amazwe okuyinto eyenza ilizwe lilahlekelwe yimali eningi kakhulu. Ngaphandle komkhokheli welizwe uTagwireyi ubikwa ezwanana kakhulu leziphathamandla zikahulumende ezisezikhundleni zaphezulu ogoqela abakubutho abasebenza ensitha kanye labakumankampani kahulumende. Ngomnyaka ka-2019 uTagwireyi ubikwa wabhadala izigidi lezigidi zemali yakwelemelika kwenye inkampani yabakubutho ukuze inkampani eyaziwa ngokuthi Landela Mining Ventures yanelise ukuthenga ingxenye yenkampani yeGreat Dyke Investments esebenzisana leyinye njalo inkampani yaseRussia. Uhulumende ubikwa njalo watholisa enye yala mankampani angamachumi amane eyesakunda holdings amadola edlula ibhiliyoni elengxenye 1.6 billion ukuthi yanelise ukuthenga impahla enjengegolide, amabhasi, imithi yokuhlanza amanzi kusetshenziswa indlela engacacanga. UTagwireyi ubikwa waphiwa kumbe wathengiselwa ingxenye yenkampani kahulumende elemigodi eminingi ilizwe lonke yeKuvimba Mining House njalo lokhu kusenziwa ngendlela engacacanga. Abe The Century bakhuthaza inhlangothi zikahulumende ezigoqela amapholisa, idale lephalamende kanye labakukhomishini eye Anti-Corruption Commission ukuba aphenye uTagwireyi lamankampani akhe. Enye ingcwethi kwezomnotho umnumzana Masimba uthi kumqoka ukuba lidingisiswe iqiniso phezu kwendaba zenkohlakalo ezetheswa uTagwireyi ekusebenzeni kwakhe lohulumende.
Njengoba silayo iZimbabwe Anti-Corruption Commission, bengibona njengani sokumele layo ithathe ama-cases anjengalawa isitshele ukuthi ungaba neqiniso elikhona yini endabeni ezinjengalezi.
Okuvezwe yilolu phenyo lwabe The Century ukutshela uthi akuqali lamhla.
Isingesibili ireport ikhomba ubaba uTagwireyi ngendaba lezi ezenkohlakalo. Singakhangelisisa njalo sizabona ukuthi amanye ama-audit report eka-2017 layo itshengisa ukuthi bekungahambi kakuhle ku-command agriculture.
Umnumzana Njabulo Moyo okuhlangothi olubona ngezokufundisana lozulu zulu. Enhlanganisweni ephatheke kumikhankaso yokulwisana lemisebenzi yenkohlakalo ye-Transparency International Zimbabwe, laye upha umbono wakhe phezu kwalolu daba.
Umnotho lo ungumnotho ongaba lakho ukuthi uncedise uzulu welizwe leZimbabwe, kodwa ngenxa yendlela osuswa ngayo elizweni kusebenzisa amabhanga akwamanye amazwe. Lawo amazwe agoqela amazwe anjengabo Switzerland athatha lezi mali, wona kawala ndaba kakhulu lokuthi imali leyi ivele ngaphi. Kodwa thina njengesizwe siyalimala kakhulu ngoba naleyi imali isebenziswa ngendlela engelabumceke.
Okwenzakalayo umoya uthi kuyinto ebuhlungu ngoba kubulala ilizwe. Esithi bona njenge TIZ bafisa kuba ngabe uhulumende uyafaka imigoqo yokuvimba ukuphuma kwemali yelizwe isiyagciniswa kwamanye amazwe. Elinye igqwetha elilodumo u-advocate Abraham Mateta uthi kuyinto edanisayo lokho osekuvezwe ngumbiko wabe The Century.
Kuyadanisa kakhulu ukuba kwazi ukuthi kulo muntu yedwa ose nelisile ukuthi athathe iZimbabwe ayifake ekhwapheni lakhe. Uhulumende kaqhubi kuhle izinhlelo zakhe, kodwa kulo muntu yedwa othatha amathenda wonke akahulumende.
Umathetha uthi kumqoka ukuba ilizwe lisebenze ngendlela elokucaca. Lo msakazi oxhumane lomunye wamalunga edale lephalamende ongomunye wamalunga ekomiti yePortfolio Committee on Budget, Finance and Economic Development, uMnumzana Matthew Nyashanu, ongathandanga ukuthathwa amazwi, kodwa wathi khona bezoyihluzisisa lereport yabe The Century bese besipha umbono wabo njenge komiti. Usiba lukhulu webhanga elikhulu lelizwe ele Reserve Bank of Zimbabwe uMnumzana John Mangujika uthe ebuzwa yiStudio 7 ngalolu daba uthe laye usanda kuyibala iripoti eyabe The Century, kodwa akalalwazi ngokukhulunywayo, ngakho ke angazake aphe umbono wakhe ngalolu daba njengoba kungasilo kwalo olunikezwe uhulumende. iStudio 7 izamile ukuxhumana loTagwire ngokwakhe, kodwa ubengadobhi umakhale khukhwini wakhe. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevis Gama.
Elinye lamaqhawe alwa impi yenkululeko njalo engomunye owayeyinkokheli yeviyo leZipra engukomanda uMnumzana Abraham Dumezweni Nkiwane kaSeko. UNkiwane ubhubhele esibhedlela se-United Bulawayo Hospitals lapho athwalelwe khona emadabukakusa namuhla. Ubhubhese leminyaka yokuzalwa engamatshumi ayisishiyagalolunye lantathu 93. Umufi ubikwa engumlweli wempi yenkululeko wakuqala owenelisa ukungenisa izikhali zempi ezigoqela imbhobho lamabhomba ilizwe lisaziwa ngokuthi yi-Southern Rhodesia ngomnyaka ka-1962.
Yebo, mthaka zomuhle, siyalinxusa kuhlelo lwabatsha olwe The Connection esilethulela lona maviki wonke ngolwesibili ngo-8 PM. Namhla kuhlelo sixoxa labatsha ngokumemetheka kwe-COVID-19 elizweni. Sizaphinda sikhangela njalo lokuthi iziqondiso zikahulumende zokuvimba ukumemetheka kwaleli gcikwane ziphatha njani impilo zabatsha elizweni. Sulukandaba lingakhuthwa ilolu hlelo, lilami uMike Obe ngo-8 ntambama.
Kulife Talk lamhlanje sikhangela ukuqansa kwenani labahlaselwa yi-coronavirus elizweni. Singene kwezivela kwamanye amazwe.
Umsakazo waseBhilithane oweSky News ubika ukubana abalwa becatsha abokholo lwesi-Islam abalwisa kwele Afghanistan abesiTaliban sebeqinisa impi yabo sebesazi ukubana ibutho lakwele Melika elikade lincedisa uhulumende seliphuma kulelo zwe. Abesifazane base-Afghanistan labo babikwa sebehlaba omkhulu umkhosi ukuba aseza kwephulwa-ke okuqinileyo amalungelo abo. Isavunguzane esiza lezulu elidala umonakalo omkhulu lise-tropical storm Elsa sikhangelelwe ukuhlasela isigaba seFlorida kwele Melika namuhla ngemva kokudala umonakalo omkhulu wezulu likazamcholo kwele Cuba. Abazali babantwana besikolo seBethel Baptist High School esesigabeni seKaduna kwele Nigeria abathunjwe ngeviki edluleyo abalikhulu lamashumi amahlanu 150 babikwa lokhu bekuthene kusukisela izolo esikolweni lesi bekhulekela ukukhululwa kwabantu babo abahlamuki besi-islam abalwisa uhulumende wale-Nigeria. Sebefika inkulungwane eyodwa abantwana besikolo asebethe bathunjwa kwele-Nigeria kusukisela ngomphalakazi nyakenye kuze kube manje ngabenhlanganiso ephathisa ngezikhathi zengozi lomonakalo emazweni womhlaba e-International Committee of the Red Cross, ICRC. Babika ukubana kule nkulungwane lenkulungwane zabantu abaphose bafike isigidi esisodwa 800,000 abangaselaneli esigabeni se-Cabo Delgado ngemva kokuhlaselwa kwaleso sagaba ngabalwa becatsha bokholo lwesi-islam abedlulisa amalawulo kusukisela enyakeni. Abe-ICRC baxwayisa ukubana lo mumo ukhanya uzaqhubekela phambili usiba mubi kwele mosambiki.
Ibhanga elikhulu lelizwe ele-Reserve Bank of Zimbabwe namuhla lazise ukuthi selethule i-$50 ebambeneyo ezaqala ukusebenza kusasa. Usiba lukhulu waleli bhanga umnumzana John Mangutka uthi ihlangene yonke limali ifika ku-$360 million. I-$50 le iba yiyo imali ebambeneyo ephezulu njalo izasebenza ndawonye laleyo evele ikhona ebalisa i-$2, i-$5, i-$10 kanye le-$20. Kodwa osomabhizimusi labathengi bathi lanxa beyamukela limali ayisoze incede ngalutho nangu kayeneli lesinkwa esisodwa kumbe ukugada umtshofa. Nangu usomabhizimusi umnumzana Bheki Impilo Sithole.
Ayisincedi ngalutho, khangela ukuthi sidlove seziqalisela kubani. Kasithi sizoqalisela kudola ye-America iyabe iqalisela kodwa ngirethi esikhona ukuthi iqalisela ku-$85. So i-$50 le kasifikile vele ayilancedo eliwenzayo. So yabe khe sitshintsha 100, 200, 500 sesibuyela kulwana umnyaka futhi ukuthi yabe khe si-add ama-0. Lokho sitshengise ukuthi i-economy yethu ayikavumi ukuthi sibe le mali yethu eyakuleli lizwe lezimbabwe.
Amazwi kaSithole agcizelelwe isiphathamandla senhlanganiso emela abathengi i-National Consumer Rights Association umnumzana Efidlela Ncube.
Ngeke kuncede ekuthini imali iphele ebhenki. Abantu kabayizuza imali ebhenki bavukela khona baphenduke bengelayo. Ukufakwa kwe-$50 ebambeneyo kakusoze kwenze amalayini ebhenki aphele. Uhlupho lwemali luzaqhubeka lusiya phambili, kodwa ke futhi ukukhitshwa kwale mali iza kwengeza imali ezabe ikhona emphakathini okuthiwa yi-money supply ngesiNgisi, okuza kwenza ukuthi izinto zikhwele zikhwezwa yiyo ibisibulala la ama-denominations amancane.
Ukugugudeka kwedola leZimbabwe kwenza uZulu ahambe ethwele imali enengi esiyathenga ngisho lesinkwa sibisaso sona esibiza i-$130. Inhlawulo yemijova leyamabhasi ezubko yona ikhwele ngeviki edluleyo njalo isiqala ku-$60. Lokho kwenza i-$50 entsha le ingabi lohlonzi. Kuthi unobhala jikelele wenhlanganiso emela izisebenzi i-ZCTU umnumzana Jafet Moyo.
Sifuna siphinde kabili ukuze ukwanise ukugada imota. Incane sibilile imali nxa siyikhangela nge-inflation ekhona phakathi kwelizwe. Asiyo mali esingathi ingaba le impact kumbe inganceda abantu. Sizabona nje isilijunde njalo ezandleni zabantu ingakwanisike ukuthenga lutho. Okwesibili ukuthi indaba yemali iyazakala ukuthi sondaba esingayiqeda ngokuba lokho siprinta ezinye imali sizingenisa phakathi ku-market. Kunenge okufanele kukhangelwe kunjengokuba siproducer ungakanani thina njengelizwe. Yikho kuzakwenza phela ukuthi imali yakithi ibe lohlonzi.
Impawu zalimali zigoqela umfanekiso kambuyane handa kanye lethuna lebutho elingaziwayo elise Heroes Acre. Usomabhizimusi usithole uthi ukwethulwa kwalimali buthumuthumu abantu bengafundiswanga lutho ngalezi mpawu kulakho ukudala udubo.
Kuqala imali kayayiphuma wawuqala ukukonsulthwe abantu. Nothi osokukhula kulezi nsuku othiwa imali isizwa othiwa iqalisa ukuphuma namhlanje kusasa sisebenzi. Abantu thina businessmen kumele sikhanye sivikelekile sibili ngoba kathesi abantu laba babengazama features emali leyo. So kube kuqakathekile ukuthi uhulumende eke zame sibili kweqale etshele abantu consult abantu bekhulume ngayo ebachazisele ukuthi kuphumela kuma newspaper ukuthi hayi $50 lentsha iyabinje inje kujalo kuba lula ngaleyo ndlela. Manje kathi sesiphoko uthi uthwa siphumile.
Sibuze uNcube ukuthi ngaphandle kwentengo imali le ingaletha ububelo na kwezenotho.
Uhlupho lweZimbabwe ayisiyo mali inkinga, inkinga yipolitiki, inkinga yindlela umthetho osebenza ngakhona, inkinga yipolitiki, inkinga yindlela umnotho ophethwe ngakhona. Ngakho ke nxa sizaqeda lolu dubo kuzamele sikhangele ipolitiki yethu, sikhangele indlela umnotho esi phethe ngakhona, sikhangele ukuthi kambe labo abafuna ukuzohlanyela izimali siyababiza yini ngezenzo zethu, siyabapha yini ithemba lokuthi bangafaka imali lokuthi yi-investment izahlonipheka ikhule ithuthuke.
Bakhona abathi bekudingeka ukuthi uhulumende ethule i-$100 kumbe i-$200 ebambeneyo. Sehlulekile ukukhuluma losibalukhulu webhanga elikhulu uMnumzana Mangutka. Umanyano weSadagi uthi uzathumela iqula lesivili eSwatini ukuyakhulumisana lenhlanganiso ezizimeleyo phezu kodlakela oluqhamuke kulelo lizwe ngesikhathi abantu bephakathi kokutshengisela besola abathi kwephulwa kwamalungelo oluntu nguhulumende wenkosi uMswati wesithathu. Umongameli weBotswana uMnumzana Mokhwesi Masisi ongumgcinisihlalo ogatsha olubona ngezomvikela kulumanyano oleSadag Troika wethule umbiko namuhla wagcizelela ukuthi iqula lakuqala ebelise eSwatini ngempelasonto likhulumisane leziphathamandla zikahulumende laselihlangana lengcosana yenhlanganiso ezizimeleyo ngenxa yokusile la kwesikhathi. Inhlanganiso ezizimeleyo bezivele zikhonona ngokuthi azitholanga ithuba lokuhlangana laleli qula lona ebeligoqela iziphathamandla zeSouth Africa, ezeZimbabwe kanye leBotswana. Umongameli Masisi uqhubeke wathi iqula lakhe liqhube uphenyo ngokwenzakala eSwatini njalo lakhuthaza uhulumente ukuthi akhulumisane labantu bakhe ukwenzela ukuthi kube lokuthula kulelo lizwe. Usthandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxele ngcwethi kwezombusazwe uMnumzana Zenzonkomo.
ISADAG isenza kanye khona lokhu esona ikwenza eZimbabwe lapho yaya yangahlangana nabo bonke abantu ababethinteka kokwakuqhubeka la yaphuma yayihambela abazange baphinde babuyele sokuze kunanamhla. Benze into efanayo naseSwazini bayile bafika bothisa inkosi baphuzitiye babuyele emazweni abo. Ayikho into abangathi kade beyiyele eSwazini uma bengahlalanga phansi nazo zonke iy'nhlangano nabantu abathintekayo kokuqhubeka eSwazini, kodwa bangene bayohlangana nalabo ababusayo abayibona abayindezele abayibona abaphehle loliyama kade silubona lwenzeka eSwazile, ngoba loliyadlame uma ngabe kuyukuthi kubusa ukufundiswa ngentando yeningi eSwaziland. Amanyunyana ayasebenza awabhenwanga, amaqembu ezepolitiki ayasebenza ekhululekile awabhenwanga, abantu abaphethe uhulumeni ngabantu abakhethwe abantu baseSwazini. Ngabe konke lokho okuqhubekayo akukho. Kodwa-ke ngoba bayile lapha bafika bathola ukuthi inkosi iyabatshela ukuthi hayi konke sengufake esimeni, babona singasekho isidingo sabo. Angikholwa ukuthi sizababona bebuyela futhi eSwazini esikhathini esifishane.
Sesikhangela khona okwenzakala eSwazini sikhuluma manje. Ubona kuwela ngaphi indubo lo xakuxaka?
Okukhona ukuthi umSwati isikhathi sakhe sesiphelile. Abantu baseSwazini sebekhulumile futhi bengaqali namhlanje ukukhuluma, kudala bakhuluma abantu baseSwazini. Sikhuluma nje kunabantu baseSwazini ababhace kwamanye amazwe bebalekela umSwati. Kunenhlangano nje la eSouth Africa ebizwa ngokuthi iSwaziland Solidarity Network engeyababaleki baseSwazini ababhacela eSouth Africa. Bakhona kuona nje amazwe amaningi emhlabeni, uphudemo inhlangano endala. Uyabona ukuthi kudala kwasa bezabalaza abantu beSwazini kusaphila inkosi Sobhuza uyise kaMswati. UMswati engomunye umuntu ohlakaniphile futhi nxa ekade efuna ukuzuza, ngabe uhle avule manje ingxoxo phakathi kwakhe lamaqembu epolitiki, ngoba asekhona namakomanisi lapha iqembu elizibiza ngokuthi liyi-Communist Party yaseSwazini. Aqala ukuxoxisana nabo kwenzela ukuthi kuyiwe kuhulumeni wentando yabantu, ngoba bakhona phela abasamthanda, bambonelele mhlawumbe abe yi-constitutional monarchy njengenkosi yamaNgisi, njengenkosi yabeSuthu eLesotho. Kodwa nxa ezoqinisela egagadlele amandla, bazomkhipha ngalendlela yokuthi ukuhlonitshwa kwakhe kuphele ukuthi nya, kuhle kuphele nje ngento yobukhosi.
UMnumzana Zenzo Nkomo uhlaziya ezombusazwe. Sixoxela eseJohannesburg kwele South Africa.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 AM 4930, 6170, 7270, 6040 laku 15460 kHz kushortwave.
Yebo, mthwaka komuhle. Siyalinxusa kuhlelo lwabatsha olwe The Connection esilethulela lona maviki wonke ngolwesibili ngo-8 PM. Namhla kuhlelo sixoxa labatsha ngokumemetheka kwe-COVID-19 elizweni. Sizaphinda sikhangela njalo lokuthi iziqondiso zikahulumende zokuvimba ukumemetheka kwaleli gcikwane ziphatha njani impilo zabatsha elizweni. Silukandaba lingakhuthwa ilolu hlelo lilami uMike Obe ngo-8 ntambama.
Izipete zakusihlwa ngokukhangela ebezihamba phambili. Abaphila ngokuthengisa kobulawayo bamukele ngenjabulo uhlelo lokuhlatshwa kwabo ijekiseni ye-COVID-19 oluqale namuhla. Ibhanga elikhulu lelizwe eleReserve Bank of Zimbabwe selethule imali yephepha ebambeneyo i-$50 ezaqala ukusebenza kusasa. Ingcwethi kwezenotho zithi uhulumende kumele asungule uphenyo lokuhlolisisa udaba olusegudwini olwethulwe inhlanganiso ye-The Century, yona ethi usomabhizimusi uMnumzana Kulakwashe Tagwireyi engaba ephatheke kumsebenzi yenkohlakalo. Kwanele mthwakazi likhumbule zikhona ezekuseni kusasa ngo-6:30. Olivalelisayo ngontungamili Nkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotendane kuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.